Ye, kusho ukuthi kwenzakalayo yikho nalokho okuvele kuyiproblemu ukubana i-alliance le i-formation yayo ungathi kwakungela kuvumelana okukhona ku-leadership ye-part ngoba i-same thing esibonezeka kuko-VP coup labo-chairman labomoyo ukuthi into abangathi vele abazange bavumelane layo yenziwa ngakhona upresident uTsvangirai layo kusho ukuthi wavumelana nalaba abantu owesibeni kube labo-tender IBT ngale alliance engazange avumelane lama-leaders kuparty yethu yonke sesikubona yiwo ama-symptoms okungama-results ama-unilateral decision nala sokwenza ukuthi kube lokuxabana ngoba mase kusiya ezikhundleni zokuthi ama-seats azoalokhethwa njani sekuthiwa yiproblemu ngoba kungela kuvumelana phambili.
Abakhanya bengani kuthiwa kabavumelananga lesinqumo lesi yibonabo obaqambileyo onkosazana Thokozani Khuphe labo Love Momoyo labanye, kodwa besingakaze sizwe ukuthi abantu abanjengabogudu labo Tshamisa bona bami ngaphi kudaba lona.
Wena uTshamisa uyaziwa ukuthi is part of ukuvumelana le-alliance lezinqumo abazenziwayo kwa-alliance, kodwa abanye abafana labomonzura labogudu sesike sezwa kaningi ungathi labo kulokhonondo okuthize from kibo mayelana lokuvumelelwana okwenziwayo ngale-alliance.
Manje kuzaphela njani lapha? Siyabona ukubana umnumzana Gudu uthi vele kasoze asithiye lesesihlalo okuthiwa athiyele umnumzana Bidi.
Izidubo kuzomele at the end kumele ukuthi kube lokuvunyelwana okuthize nge-role ye-alliance, ngoba uyakhumbula even uDoutness Monzora esikhathini esifitshane esidlileyo wakhuluma ukuthi iparty ye-NDCT izoqala ukukhetha i-process yokukhetha abameli bephalamende, wathi izomela ama-seat wonke ayi-210 awo ephalamende. Kwaba ngumsindo lako lokho, kwaba lokukhononda ukuthi manje kanjani, ngoba i-alliance kulesivumelwano esikhona esithize esithi ukuthi ama-seat atheze aye kwamanye ama-party. I think kuzo into ezohlupha kakhulu ngoba sesikubona even la kuma-districts. Ngibone incwadi ephumileyo lakho iphuma kwenye i-district embizo lapho lakho I think ade kuthiwe ama-city i-city yalapho kumele ichiyele omunye umuntu labo bathi hayi cha, thina siyafaka wethu umuntu okhethwe yi-leaders, ngeke siphume ukuthatha umuntu from enye iparty azongenela lapho esivele thina sile-majority sihlala siwina khona ama-city.